akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo upresident wezanuphefu ubaba uMnangagwa uthe sefuna ukuthi ama-war veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hhayi ama-private armies, hhayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemikhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele, yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana, abazali thweli bathwale nzima begongodi ngabantwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa uDlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe, ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZANU-PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo, ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla, bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo i-economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla, bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhanyile kodwa lapho esiyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu baza kudla ingqoto zomlomo, abantu bazatshela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba iZANU ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini, ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.